Siyakwazi babukande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes okwakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba bantu basa affectwa yini ilo mkhuhlane kodwa mina ngowami umbono babukande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafanele basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma uyabusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama precautions lawo ubuye walandela wathatha okufana lezinto zokufaka imask angiboni ukuthi imask bekufanele ukuthi beyinto futhi isingalahlwa nje yonke complete kanjalo kalula kanjalo kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kulabantu abaningi bayenelise ukuthi bafake imask ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni ngokutsho njalo ngoba nxa kuukuthi iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lwana uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabusukubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu okutsho khona ukuthi nxa uyabulawo ukhontamithe wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekisheni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi yona lwana umuntu oyamphefulela nalwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele so ngibona engathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asibe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sesihlaba amajekisheni noma behlele nalayani i-social distance baqhubeke besenza i-social distancing
lona udaba lwegciwane leli nxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwelebhilitani lemelika ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele
ibhilitane le-England babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezingeni eliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igciwane leli selingakhona kulamalanga sesesiqathanisa la amalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo la malockdown la kade siba khona iloba nje kade siyisa abanye abantu ubuhlungu ngokuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe.